Izizalwane zeZimbabwe ezikhangelelwe ukuthi zizakhuluma emhlanganweni lo zigoqela umnumzana Dewa Mavinga olwela ilungelo likaZulu. Umnumzana Tendai Biti wayengumgcini-ngcebo welizwe leZimbabwe kuhulumende womanyano kanye lomnumzana Peter Godwin intathelizindaba ehlala eNew York. Abanye abazabe besemhlanganweni lo ngumnumzana Nelson Chamisa, umsekeli kamongameli webandla le-MDCT, lomnumzana Jacob Ngarivume webandla le-Transform Zimbabwe. UStefani Sullivan, omunye wabasekeli bakanobhala we-Bureau of African Affairs kuhlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe ole-State Department, kukhangelelwe ukuthi uzakhuluma ngokwenzakala eZimbabwe. Umhlangano lo uzabe uqhutshwa ngaphansi kwe-Subcommittee on Africa and Global Health Policy edlelana le-Senate Committee on Foreign Relations. UNgarivume uthe bazabikela ilizwe leMelika ngokwenzakala eZimbabwe kulandela ubususwa kukaMugabe esihlalweni sikamongameli njalo langokhetho oluzayo. UNgarivume uphinde wathi bazakwenza imihlangano lenhlanganiso ezijiyeneyo ezigoqela ezibona ngelungelo likaZulu lokuqhutshwa kokhetho kanye leziphathamandla zikahulumende kamongameli Donald Trump. Umgcinisihlalo webandla le-MDCT eMelika umnumzana Dan Moyo uthe kumele abazakhuluma emhlanganweni lo bakubeke sobala ukuthi kufunakala ukhetho olubalulekileyo eZimbabwe.
Yeah, thina isifiso sethu njengabantu beZimbabwe ukuthi kucace ukubana sesifuna utshintsho olwenqotho, sifuna ukuthi sibone utshintsho oluzoguqula impilo zabantu. Ngakho-ke utshintsho lolu li-involve ama-elections a-free and fair. Yiyo ipoint okumele i-emphasize.
Umoyo uthe kumele bakhulume langebutho leZimbabwe elilokhu lisemigwaqweni loba nje owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe sowaphuma esikhundleni.
Okunye futhi amasosha kumele akhuthaze ukuthi abuyele kumabharaksi ngoba akusizi abantu babe bethukile noma besiyavota. Akuncedi ilizwe lakithi ukuthi amasosha abe semgwaqweni, kumele ukuthi abuyele kumabharaka.
Kodwa-ke abalandeli bebandla leZANU-PF umnumzana Frank Guni lomnumzana David Ndlovu bathe akulunganga ukuthi abantu abakumanyano we-MDC Alliance basabalale umhlaba wonke jikelele bekhuluma okubi ngelizwe leZimbabwe.
Umongameli esamvumelayo sisonke labo bonabo lapho ilizwe lonke sathaba sathetha imikhiphimigano. Lo unoke thanda ngisiza ke sabeka ukuthi impahla sabeka ukuthi impahla sehle siphuma sithi hayi benzi kuthi kakaqalile ukuqala umuntu eseqala nje ukungena endlini umfana nomakoti engena endlini esabuza ukuthi lo ngubani sethilo wenzalungayo uyalwa.
UNdlovu uthe kusobala ukuthi bazakhuluma ngokuqiniswa kwezijeziso zenotho ezafakelwa uMugabe labanye bakhe ngamazwe entshonalanga ekhonona ngokungaqhutshwa kahle ngokhetho lokukhahlanyezwa kukaZulu.
Yo, amasangivumela khitho bazonjiswa. Amasangivumela khitho. Akulamsebenza amasangivumela. Izindaba ababathandi. Lanxa bekhitha ngakhitho, I know ukuthi ababathandi. From the bottom of their heart, abakhulu.
Kulo mthetho welizwe leMelika obizwa ngokuthi yiZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act ovimba ukuthi amakampani eMelika angadlelani lalabo abafakelwa izijeziso zenotho. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoGibbs Dube.